Lamuhla kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosikazi Lillian Timvius, usenator weMidlands okubandla leMDC. Sihlaziya amalungiselelo oluhlu lokusetshenziswa kwemali olwebudget. Sinanzelela ukuthi umhlangano wokucobongula lolu daba ugqitshwe lamuhla kobulawayo. Siyakwamukela kuhle.
Hayi, ngiyabonga. Omama bafuna imali ihambe ibancedise ezikolweni. Okuphumeleyo kakhulu yindaba yebhimu, eyokuthi ibhimu leyi iphomba ukuba yibhimu yebizo, kodwa abantwana ababhadalelwa i-school fees. Izikolo zicina seziyizo ezibhadalayo, kumbe ziyenza i-loss. Ade bekhala nje futhi ngendaba yokuthi nxa behamba kuma-hospitals lapho akula imithi, and imali ifunakala ngama-US. So bafuna uhulumende athenge ama-drugs, athenge amaphilisi ukuthi bona nxa besiya elatsha bathole izinto zonke zikhona. Uthenga ibandage, uthenge iphilisi, uthenge into yonke. So injection layo iyathengwa futhi.
Njengamalunga edalele Senate lePhalamende liyaliyana i-committee nokuthiwa yi-caucus yabesifazana. Lake lakhuluma ngokuthi abesifazana bengabhadali nxa bebeletha. Imizamo yenu iyaphumelela yini?
Khathesi ku-term yona asikahlali. Kodwa mina ade ngikhona kuParliament u-term lephelileyo. Nanti sivumelene sibili, but kukhanye ngani nxa sesihamba ku-ground into le kukhanye ngani ayisebenzi. Because nxa ungabhadali ngathi kufuneka ibhuku leliyane elibhalwayo, liyabhadalelwa ke ibhuku le ekuthiwa yi-user fee yangkhona le. Ngike ngakhuluma futhi nomunye ugogo entshela ukuthi bakithi saze satsha eZimbabwe le. Ehambe hospital walayiniswa, yena ngomuntu omdala over 70 years of age. Wangena watshela udoktor ukuthi mina bakithi isisu sami sibuhlungu. Udoktor wathi lapha kula maphilisi, wabembhalela amaphilisi angikhona lawo. Ugogo wabezihambela ngikhaya, wabezihlalela ngokuthi imali yokuthenga vele ayikho. Kodwa next week siyaqalisa silomunye uMike Waramba weZanu, uyabe chair zeno wethu Honorable Masara from Vic Falls uyabe mdeputize. Yizo ke izinto esiyabe sesizikhangela zonezo. Mina ngibona ukuthi i-budget leli lizapasa. Ngibone ngani lizahlupha, because i-budget leli ukuthi uzwisise sibili, nxa sikhuluma ukuthi bakithi abantu sebekhale bakhala, izimdola leyi, ibhondi leyi, leyusa leyi kathi lithini ngayo, kufanele siqalisele khonapha singakakhuluma ezinye izinto. Yithe sithengayo amafutha $12, yise ilokhu ziyi-2 liter, sure $12 ibhondi uyayithatha ngaphi? Yithe sidubekayo, yithe sihlala labo labantwana beqeda isikolo endlini, yithe senza izinto zonke siyakhala siyakhala. Ama-divorces semanengi, omama yibabasabasala labantwana. Bengathi yena kahle nihlale ekhoneni lapha nithengisa amatomati yami. Now baba bebaxoshanisa amapholisa awekhansili. Sibe le act efakwayo ukuthi how are we going to turn these people from informal into formal? Mina ngithi ngiyacela sibili ukuthi nje iZimbabwe isupport ama-leaders abafazi, because thina yithi esibhekayo nje khonokho ukuthi i-election vele yantshontshwa. Nxa abantu beyitshontsha into babe bengayazi ukuthi bengayenzani hayi. Yikho libona izinto vele sezibheda, hayi izinto akusakhanyi.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Lillian Timvius, usenator weMidlands okubandla leMDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kweziphathelane labesifazane.
Thank you.